So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela e-Treble. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi bahanjisiwe e-Blokhonangale e-Harare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langwa-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party iMRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 ebulawa yiCentral Police Station esithi adinga umholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi kobulawayo labo mnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo, loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Qukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owethiyeswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulekana sokuthi siphumile namhla ekuseni, bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela e-Treble. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe e-Chikurubi, amadoda lawa ahanjisiwe khonangale e-Harare, kodwa sesesibuye siphenduke sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandla lenu le-MRP?
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-Harare. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke engisihlalileyo bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni enje ngoba nikwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo kwakungani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ekhathi lezikhundla zabo. Ungasizange sibatele ukuthi lezi langamalunga ekhathi konke bekuyizihlobo zethu.
Chikurubi lalisiyakwenzani?
Bathe kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemthwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi sifena sesiyi-threat. Angazi ukuthi i-threat yani ke khona. Kwakhanya ngani siyambuluza. Kwasekuthiwa sikhanje sekhathana lapho imthwakazi engasoze ifike khona. Okunye okulandelayo khona lokho kokuthi njengoba thina sithi imthwakazi ubufakazi ukuthi futhi thina silwa labo yimi lesishona. So sokumeleke siye emashona leni ukuze basikhawulise lapho kungena umuntu okhuluma isiNdebele khona okuyabe kukhulunyisa ishona 24/7 kwakuyindlela yokuthi sizise ubuhlungu.
Sesikhuluma ngalo ibandla kodwa babebuya ukuzolibona belixhasa abanye bena.
Abazange bahlashe ngitshola kancane.
Ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ingani libandla linye?
Kodwa bengisamelele i-debrief singayahlangana kuhle sokulalaba ababuyile bevela eHarare kuyabukuzwa ngamafitshane fitshane umuntu lelo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zakho zakhe kodwa okwakathe sayi bebesajabulele amalunga ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama bahlumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili. Iningi vele kade ngisebenza la eyinto elibuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bendleleni sebenzala yilo lesihlangabezileyo.
Lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda, ilunga lebandla le-MRP, iMthwakazi Republic Party, okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abanye bebapha igama lokuthi ngama green bomber olwe national youth service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Umphathi Ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matshakayire utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabaleminyaka esuka kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 kusiya kwengamatshumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama green bomber bebesetshenziswa libandla lezanu PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esikubonayo ngale nto ngombono wami mina uthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZanu PF aliguquki lihlala liyilokho elikho khona. Lokho ethi nesikwaziyo ngeZanu kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso ilokho iyizanu. Ayingeke yaguquka, asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi izanu izoguquka. Izanu yena lesi siyibona. Konke lokhu abakwenzayo kuletha ama-green bomber lawa, njengento bafundisa abantwana izinto eziningi-ningi ezithile, besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni. Into nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubonayo njalo esikwaziyo ukuthi izanu ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasuze bahlukumeze kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi izanu isebenza kanjani. Yiyo le izanu ayisimangalisi and kumele sibe kwazi ukuthi abantu kumele bazi ukuthi eZimbabwe akulanto okuthiwa nguhulumende lebavele ubusayo. Kokubili lokho yinto yini basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle ibutho leZimbabwe lalokho esingathi khona yisizwe i-state bese sibuya sithathe lo hulumende. Izanu ngendlela yona ehlela ngayo izinto zonke lezi zinto yinto yinye
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service. Nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiwuphi umahluko osubonile?
Ushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izinhlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani okwangale yikho singathi abantu bazinikele elizweni kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqendini elibusa bazibusele kuzani yikho okufunakalayo. Yumehluko nje labanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo obeqoqa icingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekwele Bilitani. Ukwezimayelana leMelika, umahluli wedalela eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayala emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnomzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign, ngapha ubhekane nomthetho. Umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe. Kodwa ke futhi ngokumazi kwethu, ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma. Ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli. Kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe. Futhi nje kusengayilimaza kakhulu ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho. Kube sokusiba ngezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti. So lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo ehloniphayo futhi.
Ye kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden.
Yebo kambe okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokrati kukhona elingazange lakubhekisisa kahle kakhulu ngoba umhlaba ungathiwa unanzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli. UBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla. Enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabe uyaqhubeka ukuthi abumongameli. Ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephutheni lenziwa yile iqembu lamademokrati ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala kodwa ke unganeno kodwa ke sifinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumeni kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti. Lokho nje kukodwa yebo kambe sesingababona ama-American befuna ukuthi lokho ababekutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise nje ngokuthi kwakuliqinisa ukuthi kukhona unyawo lwemfeni olwaba khona okhethweni olwakhetha uBiden.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu, kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni, ngoba ingacatsha enkonzweni esenza ubungili mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuna ukuthi bafundiswe bephakathi khona ngale emachurchi akhona, ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UCalistus Moyo ohlala eMkhoba eGweru esabelweni seNkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
They pretend ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi, kodwa lichuni langa babamba umsebenzi omisamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso eIgugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurch basezengabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi, there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurch. Yikho kugcina ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala kobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathini kumbe emthadweni wakomakhelwane afike khona ngala fice kunato angathesta kawani yena nguyoselala khona, ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga. Kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini, the moment uyivulele uthi phume phandle iyagijima igcwale indawo yonke, igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcwethi esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi Kuseni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona okwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa, silifake njalo ngolimi oluzwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kunalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo, pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 yizikhwicamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya ichumilane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elichumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emulini zabadabuka kuzwekazi le-Afrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzinga.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu acha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka kwemkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamarand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba.
Njalo khona ikhulile ndi asikho eMathebeleland region kuphela kulendlala khona khona ku-Chinese lomuntu kale ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalise lewana olalong pre-social welfare bekubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child aided families but from next week kuzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu khona kulohlupho olumangalisayo lenza ukuthi abantu benedele benezwe nguhulumende ukuthi bethole ukudla kusika ngokuthi umuntu lefemili enganani nxa ula kuhle umama labenzela abantwana ababili yakuthola khona ukukudla nxa ungubaba lo mama ulabantwana kumbe afika eight yakuthola ukudla okulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona Moyo ukuthi kule ndlela emangalisa kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi soku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizile ngentengo enkulu kangako.
Kunzima kumangalisa, kunzima kunzima kuhulumende esengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle akulatshani yakwazi iminyaka eminingi edlulayo nanxa kule drought sesiqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbola abantu ngabo-ogasetembu but kathesi vela kulalutho zispeak le nkomo sezijobhwa khona oku nje kwakumikile kwahle kwawoma kungakavuthwe sesikhangelela ukuthi lakho kuzaba nendlala yezifuyo kube nendlala yabantu lenyaka so kulobunzima ndiyoko kuhulumende sethi mabe program ukuthi elithi kugejwe amabholu kumele abakula amabholu khona kufakwa ama-card data scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo mpe seduzane zithole igreen nedilelo khuzenda amanzi kunakhe.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amandlovu kwakugejwa sibele kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kunjalo kuoma kakhulu pho lo nyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka.
Kunzima sibili kunzima yeko kathesi uhulumende sethe identify ama-high yield bowls lana ngapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma okungamachibi sekuwoma kezangibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yikho kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-pipe water scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi mangomide kungavele kungalakuhle labantu yabo bethole ukuthi bezincedise nge-village by village ukuthi kube lami kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'chebo lakuyo.
Nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenele khonapho ukuze ncede?
Yes, uhulumende uyayinvayitha ama-stakeholders bona benhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 77 ngabe kushona ndokwazi ukuthi umnyaka lo siyaphelela ngokwavama ukuthi sikhala mpele ngincedise kakhulu abantu yeyi umhlaba obhokile kunzima lo nyaka kunzima mpela abantu sithwele ngicela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga Studio 7 siyabonga lisethulela indaba ezimnandi ngayilapha e-South Africa ikhambiya yasolubhane igama ingusurrender Moyo.
Ye Studio 7 ungabona usapota nalo usapotela izano kusegcekeni uChabang wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano i-opposition ayisekho ngendaba kaChabang abantu bevuma ukurojwa nguChabang etieni uyalungisa uChabang esebenzela izano imbonele lubani lepupu le ayikho into eyenziwa nguChabang ma usapota uChabang wohle uphume egcekeni nje usapotela izano ungatshoni uhle uphume njengodriver we-tractor
basakazile nje Basakazi, mina ethi nginombuzo ke. Nginombuzo nge-SADC. Ukuthi kathuna i-SADC imele le. Ngoba i-SADC ikwazi mhlophe ukuthi zano-PF yariga ama-election. So, nanti zano-PF yaqhubeka iyabusa. Kumbe yona i-SADC izano-PF. Ayisawakhela kudala izano-PF rovuthwa kodwa kune-SADC ebheke wona lama-election. Yona imele le ndiyo-SADC. Umbuzo wami la. Ukuthi leyo-SADC imele le. Kusho ukuthi ayisizi ngalutho. Ngoba kudala zahlupheka. Mu-30 something years. Kodwa leyo-SADC ikhona. Kuthiwa hayi i-SADC yezobheka ama-election. Kukhishwe umuntu wako phikuphi kubo Zambia yezobheka ama-elections. Kodwa i-ZANU-PF singayivoteli libe liwina. Hayi umbuzo wami lo. Kuthi yona i-SADC yini? Kumbe i-SADC i-ZANU-PF vele. Ngoba isakwazi.
Studio 7, basakazi abahle. Hey, siyabonga ngendaba elisinikeza zona. Hayi, ndina ngolo sisi lokuthiwa kunathulo uthi yena yeye okubhize edifenda amashona. I'm sure uqoma esishoneni ngahambe ezalela amashona la ngabe lokhu embuluzela namandebele la. Kayekele bokuthi simbuluzela thina sifuni lutho ngamashona yena ngahambe ezala emashoneni khona la yandisa amashona akhe lawo. Kanye uyawathanda asuke kuthi emandebeleni lapho.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga kakhulu umsebenzi. Kuhle kakhulu wenza eSenegal, siyababongela. Kodwa-ke abantu beSenegal baphila kangcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha i-ruling party lebephethe eSenegal bafake uposition. Kodwa abantu beZimbabwe bezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU-PF. Kodwa ngoba iZANU-PF yazifaka wena ngokwayo and abantu beZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi i-opposition izakwazi ukuthi ifakwe yibo ngoba intando eningi omnangagwa sebayecisha kulelo lizwe. And la mazwe e-Africa wonke ngathi nje ayasiflightela. So thina singamaZimbabwe sokumele thina sizethese ijogwe ukudlalisa into eyenzakale eSenegal siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu laphe liyakhona kumnyama ngaphandle nakubethi sizolikhanyisela. Siyabonga.
Hayi vele sikhuluma iqiniso, ilizwe ngeke libuse ukufana lobunangagwa so ngoba okokuqala vele kawuyazi dudo ngokubusa abantu okwakuma uzoto ukubusa abantu ikubulala abantu kuphela, ikuthumba abantu, ikuhlala ubulela abantu, utshontshela abantu kuphela. Ngoba vele kula muntu okufunayo akula muntu okuvotelayo, kavotelwa ngomuntu phela umuntu lo. That's why uma kuthiwa umuntu wakhona ukhuluma into ukhuluma ngokubulala kuphela, kumanje uphrinta ama-t-shirt enyenza imaletsha ngezimaletsha. Imaletsha utshoni kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya, akusebenzi kakutheni kakusomali. Abantu bahlala kubela kugcwela amasaka, njengamanje kugcwela amasaka kakusasebenzi, sebeluzile abantu. Beluze abantu kuze kube nini?
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp, thumelani ku +12024650318.
Zakulimaza ngebeat singene isikhosana phela. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso kule virus efikileyo elizweni. Abantu bayakhala ngomkhuhlane, isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni ngaphupha. Uba uMadlela khuluma laye ngomkhuhlane, sakhuleka wasempendula wasesithi Skhosana Band sabe sirekoda ethawuni ingoma yakho khona izaphela i-virus. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso. Ubaba nomama ekhaya bazwanani, emakhazini bayaplatelana. Abantwana abasafundi esikolo, amahofisi avaliwe. Ngikhulumile
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le-MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandhi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilali.